ezindabeni zethu lamhlanje lilo kifduke. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ucelwa ngabantu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthi bathole imisebenzi kweleZimbabwe. Indunankulu uNdiweni uthi akumelanga inkokheli yomdabu ihambe emhlanganweni yamabandla atshiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana zithi kumele zibe lelungelo lokuvota ngoba zithumezela imali eningi kweleZimbabwe. Abantu abaningi badabuke okumangalisayo ngokubhubha kumculi olodumo uHugh Masekela. Kulado kulamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, sikhuluma ngowethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi abatsha kumele bakhulumisane laye ngakho konke okubahluphayo. Baza kwenza lokhu na abatsha? Thumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-past 7 ntambama kumakhasathi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kilohertz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.